Trump nje mina ngithatha njengomuntu ongane izinto zakhe kumbe angazi le administration yakhe kule problem ngokuthi izinto zonke esezenzakile kathi ezibakithi ziyatshengisa ukuthi umumo le oweZimbabwe muhle. Angazi kumbe basalindele ukuthi babone ukuthi ama-election azaqhutshwa njani, kodwa ngabona okutshengiseni okwenziweyo ngabe bayancedisa phela ukuthi batshengise ukuthi okwenziweyo lokhu upresident omtsha osekwenzile bayakuthakazelela labo njengoba nje lathi sikuthakazelela njengelizwe leZimbabwe. Kodwa ke into engidanisayo ukuthi ma sebeza kwenza khonokho kungani ngabantu labantu abalingele ukuthi bayenze izinto ezingani zenza umumoti benzima kungani bancedisa abanye abantu ukuthi into zabo zikhambe ngihle. Kodwa mina njengami ngokubona kwami ngibona ngani okwenziwe bakithi kutshengisa ukuthi izinto zonke zitshentshile okokuthi ngabe asisakhulumi ngento zangamasanshini le ngoba ngiyananzelela upresident ukuthi ehamba siyafika eSwitzerland ukhulume kuhle zimile njalo ubeke kuhle izinto zami njalo lemisebenzi athe yenzile 200 days zakhe lezi hawu bakithi kanti kuyini okunye okufunakalayo kuhle kakhulu okwenziweyo bakithi for ilizwe ukuthi lithuthuke. So ngami sokuthrow ama-spanners lapha lalaphana bakithi akuncedisi lutho lokho.
Ye, kodwa ngokutsho kwakhe-ke umnumzana Trump uthi hayi akukhanya ukuthi kwenzakalani akwabe lalokhu ngesikhiwa abathi ngama-reforms akula nguquko ngitsho nxa sesigangela ukhetho olubuyayo lokho kuvele kungaguqulwanga kangako. Khonapho-ke wena ubona ngazani utshaya eceleni kumbe utshaye khona?
Utshaya eceleni kakhulu ngoba khonokho akukhuluma isikho singavumelana kale sidume ukuthi kuyini okwenziweyo sikhangele ku-100 days elize okwenziweyo bakithi hayi izinto zonke bakithi asikhangeleni kuhle shuwa kanti okuze kufunakala kathi kubona yikuphi sibili hhayi akuyakhanya ukuthi akusikho loku utshaya eceleni lomuntu njalo utshaya eceleni ukuthi utshaya eceleni uncedisa abanye abantu ine asicreate any environment eyokuthi nabo kudlala ibhora i-ground lilihle kuwo wonke umuntu njalo abantu bonke begqoka ama-shooters hayi khona ukuthi abanye bedlala begqoka inyawo abanye begqoka ama-shooters uncedisa kwabanye abantu umumona lowo awusincedisi asicreate any i-environment sibili enhle kuwo wonke umuntu ukuthi ngayidlalela ibhora lakhe adlalele kuhle ibhora lakhe kungakhathalekile ukuthi ubani kodwa laba abantu bakhanya ngani bala abantu ababancedisayo ngase sengikhangela
ngabantu abanjani bolabo babagawule
hayi ngithi kumbe ngeda ngincedisa ama-opposition parties enqeni kumbe balokhu bekutheni bancedisa i-opposition ukuthi ibe lelokuze le-upper hand entweni zonke ezenziwayo ngokuthi umumulo ukanye ufavor ukuthi abantu baphakathi kwama-sanctions. Mina ngithanda ukuthi emumeni onjengalaloku kulokuzeni leni angabe sakhulumi ngama-sanctions ngabe sakhulumi ngawama-sanctions kuningi okwenziweyo ukuthi ngabe bathi bona sebenze khonokho bakhiphe ama-sanctions bese belindela ukuthi babone ukuthi konke kuyagcwaliswa yini khonokho okusunguliweyo ukuthi kuqale kuyenziwe bese belindela ukuthi babone ama-elections ayo ukuthi azaqhutshwa kuhle yini njengakhonokho okukhulunywayo bephele bethi hayi bezithi into ziyakwenziwa kuhle njengendlela kuqale ngayo kodwa sesibone angani kulokunye okuphinde kwatsheka futhi kodwa so far so good izinto ziyahamba kuhle phile.